Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhlaka 3 kulwezi 2020 ngontungamili nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje
lathi sinje sethukile ukuthi kade bekungani kudedile nje kobulawayo kodwa sokumane kwaqonga endebe sithi kuzehla kodwa kuyakhwela kuyaphezulu.
Idolobho lakobulawayo liqhubeka likhokhela ngenani lababulawa ngomkhuhlane we-COVID-19 kulezi nsuku kulandela ukufa kwabantu ababili kuleli dolobho izolo.
It'll come down, I think, ubona wami ukuthi umbani ozayenza ukuthi abantu bahambe bayovota.
Uzulu weMelika uyavota namuhla kukhetho lokudinga umongameli omutsha phakathi kukamnumzana Donald Trump lomnumzana Joe Biden. Uhulumende uthi labo abethesa imuli kamongameli Mnangagwa icala lokuphatheka kumisebenzi yenkohlakalo bazama ukuphehla umvukela. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Idolobho lakobulawayo liqhubeka likhokhela ngenani lababulawa ngomkhuhlane we-COVID-19 kulezi nsuku kulandela ukufa kwabantu ababili kuleli dolobho izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi phakathi kwabantu abalitshumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo abalitshumi lanye ngabakobulawayo. Kulababili abemaswingo oyedwa owe-Midlands kuzokuba lomunye njalo owe-Manicaland. Abafunyanwe sebepholile balitshumi lambili. Asebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili 8389. Asebesilile bonke sebezinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7939 kuthi asebefile sebengamakhulu amabili alamatshumi amane lanhlanu 245. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili lanhlanu 205. Sokulamaviki edlula amathathu idolobho lakobulawayo kuyilo elihamba phambili ingenani lababanjwa i-COVID-19 kanye lababulawa ngomkhuhlane lo. Siqoxelo msekeli kameya waleli dolobho umnumzana Mlandu Ncube.
Kuyadanisa kakhulu ukubona inani ngendlela eliphakama ngayo njalo kusizwisa ubuhlungu sibili lathi sinje sethukile ukuthi kade bekungani kudedile nje kobulawayo kodwa sokumane kwaqonga endebe sithi kuzehla kodwa kuyakhwela kuyaphezulu.
Njengabo sodolobho libona ngani kuyini okwenza umkhuhlane lo umemetheke ngalindlela kobulawayo?
Okokuqala, imbangela ingaba kuyikuthi abantu bakobulawayo basukumela phezulu ukuyathestwa bese bebanjwa ngoba ungakhangela abanye labo kuthiwa ngama-nansi ngabangela ama-symptoms. Yikho okutshengisa ukuthi mhlawumbe basukumela phezulu besiyakhangela lowo mkhuhlane bengezingane abezwa kuhle. Kodwa njalo elinye imbangela yokuthi abantu bakobulawayo ngabantu abaphandayo, bayaziphandela, baphila ngokuphanda, baphila ngokusebenza nzima, hatshi akubalutshwana abaqhatshwa ngokupheleleyo. Abaningi abantu abazisebenzayo, so khona pheka ekuthengeni lekuthengiselaneni lekuhambeni lakubozubukho lapho kugcwala khona, yikho okumemetheka khona lo mkhuhlane, yikho lapho esilohlupho khona.
Yisiphi isixwayiso ongathanda ukusitshiyela uZulu?
Sikhuthaza abantu bakobulawayo ukubana belandele lezi zixwayiso. Kabagcine i-social distancing bezame ukusebenzisa ama-mask, be-avoide ukuhlangana lapho abantu abaningi khona. Siyazi abantu bayahamba ezililweni besiyakhalela izihlobo zabo. Akabananzelele lapho ekuhambeni. Njalo siyakwazi abantu bahambe ezibhedlela ukuyabona izihlobo. Abantu kabananzelele bezivikele. Kodwa ukukhanya uzadlula masinyane nje lomkhuhlane. Asibekezeleni bantu bakithi kusebusuku seliyophuma ilanga. Sibuyele empilweni yethu yakudala.
Umnumzana Mlandu Ncube ngomsekeli kaMeya wakobulawayo. Uzulu weMelika uyavota namuhla kukhetho lokudinga umongameli omutsha phakathi kukamongameli Donald Trump omela ibandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden oyebandla eliphikisayo elama-Democrats. UTrump loBiden baqhube imihlangano yabo yokugcina bedinga usekelo kuZulu izolo. UTrump wenze imihlangano ezabelweni ezinhlanu ezigoqela iNorth Carolina lePennsylvania lapho achotoze khona uBiden esithi engakhethwa uza kwezela abantu imithelo abuye njalo avale ilizwe liphenduke libe lijele ezama ukuvimba umkhuhlane weCOVID-19. Ngakho uTrump uthe uZulu kumele avotele yena. Ngakolunye uhlangothi uBiden ube lemihlangano e-Ohio lasePennsylvania. Umnumzana Biden laye ucele uZulu ukuthi amvotele esithi umkhuhlane we-coronavirus uzaphela kuphela eMelika kungasuswa uMongameli Trump embusweni. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 231,000 eMelika njalo wahlasela izigidi ezedlula eziyisishiyagalolunye 9.2 million. UTrump ungene embusweni ngo-2017 ngemva kokunqoba unkosikazi Hillary Clinton kukhetho luka-2016. UBiden yena wayengumsekeli kamongameli Barack Obama kusukela ngo-2009 kusiya ku-2017. Lokhu ngokwesithathu ezama ukuba ngumongameli lanxanje ehluleke kabili ukufika kuleli zinga. UBiden nguye okhokelayo kuphenyo lwama-polls kodwa ingcwethi zithi lokhu akutsho lutho ngoba unkosikazi Clinton laye wayekhokela kukhetho luka-2016 kodwa wasuka wanqotshwa ngumnumzana Trump. Ukuhlaziya loludaba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Tim Moringayi.
Ukhetho la this year ngathwa lutricky ngoba siyabona ukuthi unumzana Biden ukhokhele phambili ngama percentage points nationally kwi-10 and then kuma swing states ndawo ezingathwa siqakathekile iPennsylvania, North Carolina, Texas, le Blue Wall, abathi Blue Wall yama Democrats. Ungathwa kutricky ngoba sibona ukuthi abantu abesilungu abalapha bavotela uTrump not ngoba iprocess ye democracy but sibona ngathi abavota on racial lines, especially bona abangafundanga o abangalama college degree. Bathi 68% izavotela uTrump but sibona ngathi kuyaba lokuyibalance ngoba abelungu abesifazana abafundile labangafundanga, they are 68% labo abavotela uBiden. So it will come down, I think, ukubona kwami ukuthi umbani ozayenza ukuthi abantu bahambe bayovota, ngoba kathesi sibona ama Democrats aphambili out of the 91 million votes avotilweyo across the nation, 78% zikhombela kuJoe Biden enqoba ngolwesibili.
Umbona enqoba yini uBiden njengokutsho kwama-polls?
Into ekhona is ukuthi ama-pundits lama-forecasters ukuthi basitshele ukuthi lowo lalowo nguyowinayo, asikwazi. I-elections ze-America zinjenge ithiwa yikwini izulu or i-weather, ukuthi kusasa baza kutshela ukuthi kuzabe kutshisa and izulu lizana how many inches, and then lifike kusasa libone vele lokho kade kukhulunywa akukho. So sizabona ngo-midnight ukuthi oyabe ephambili ngubani.
Umnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Sixoxe njalo lesizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi, yena othi ufuna kunqobe umongameli Trump.
Ubaba uBiden uthule, ubaba uBiden umuntu wenkosi, umfundisi, umuntu ongalungela nje ukuthi engangena nje ekhokhele ibandla lesonto khona le yakhokhele nje into enjalo, kube umuntu olethelwa nje wokhansela. But me leading a nation like America, umuntu othule njengobaba uBiden really. So mina ngithi ubaba uTrump is sending a message to say the world today is taking a different direction, and the good thing about Trump is saying that as a nationalist to his own people, bayamlalela and bazomsupport ubaba uTrump abantu bakhe. So nami ngiyavuma ngithi baba Trump, I wish you all the best ukuthi uphumelele kulolu khetho. In the event that ubaba Trump eluzile baba Nkomo, mina ngibona ngani unomntwana ubaba Trump is the advisor. She's the second child of ubaba Trump. I think her name is Ivanka Trump. If you listen to her talking, you will see ukuthi even if ubaba Trump engaluza today, ama Republicans will come back together in 2024. Izoba landslide victory. We realize ukuthi a person like Trump has set a foundation ukuthi abantu we realize ukuthi we need to wake up and do things differently.
Njengoba ama-polls eveza uTrump enqotshwa, akukuhluphini lokho?
Ama-polls abonisa khona ukuthi ubaba uBiden is slightly ahead of Trump. Again, I believe ukuthi ungatshintsha at any time. Ngoba kuna ama-colleges, kuna all sorts of the way they are doing the election. Mina ngibona ngani washing from even ma ungananzelela ngesikhathi ubaba uTrump elwisana no-Clinton, umama uClinton. Babemncedisa kakhulu abaningi bezama khona ukuthi phumelele umama uClinton. But mina ngisatsho namanje ukuthi ubaba uTrump amathuba ake makhulu kakhulu ukuthi angaphumelela. Noma kuzoba kushiyene kancane, but ngizathi mina baba Nkomo angayithuki kakhulu ubaba uTrump uzophumelela. Maduzane nje soba sikhuluma baba Nkomo, ungikhumbule sikhulume ngakho ukuthi ubaba uTrump sethole i-second term ukuba mongameli welizwe leMelika. Indoda ubaba uTrump indoda etshela abantu ukuthi hayi bantu, sukumani nizincede nina.
Umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi usekela umongameli Donald Trump kukhetho lwanamuhla. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi labo abethesa imuli kamongameli Emmerson Mnangagwa icala lokuphatheka kumisebenzi yenkohlakalo baqamba amanga bejonge ukuphehla umvukela. Ekhuluma lentatheli izindaba izolo, unkosikazi Mutswangwa uthe abantu laba bafuna uZulu weZimbabwe avukele uhulumende ngokutshengisela ezitaladeni. Umunye wabantu abayisithupha ababotshwa besetheswa icala lokusebenza lonkosazana Henrietta Roshwaya kudaba lokuzama ukuphuma legolide nkudlu elizweni. UGift Karanda nguye owatshela amapolisa ukuthi igolide leli ngelikankosikazi Auxilia Mnangagwa lendodana yakhe uCollins. Kodwa unkosikazi Mnangagwa uyakulandula lokhu. URoshwaya labanye bakhe balokhe bevalelwe njalo sebecele ukukhululwa ngemali yesibambiso ibail. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Vekezela Maduma Fuzwayo.
Ngaba ke bathula ukukhomenta kwakhathesa bomtswanga bamelele ukuthi sizwe ukuthi into le idevelopa isiyafika nga. Nangu lo babo uAli Mohammed ubotshiwe ngenxa yamazwi akhulunywa yibo futhi bona laba bantu e-airport. Ngokufanayo nxa lo ebotshiwe ngenxa yamazwi wona lawo kungukwehlukane okunganani la mazwi akhulunywe mayelana ngokunkosikazi kamongameli lakho kungafanana. Inxenye kungabe kuyikho, inxenye kungayisikho. Ngaba abantu bayaqala bemindaba le izingene kothi siyizwe ukuthi thini iyangaphi bena ingabanjwanga ngekhaya.
Nkosikazi Mothwangwa uphinde wathi uhulumendelo omutsha okamongameli Mnangagwa usulethe inguquko eningi njalo ulwisa inkohlakalo. Ubone ngani kungaba liqiniso yini lokho?
Ukuze siyinqobe siyiqede i-corruption eZimbabwe inkulu kakhulu, kusamela kubotshwa amadoda akhanya ngamehlo ukuthi a-corrupt, hhayi abaguduzelwayo beze betholelwe i-corruption.
Sesikhangela osokwenzakele ngecala leli eletheswa unkosazana Roshwaya. Ubona ingani kuzawela ngaphi indoko loxakuxaku?
Ngesilungu sithi it's unfortunate sibili ukuthi amapholisa agcine enika i-statement esinje abantu abahlekisana ngaso besithi i-command statement ngenxa yokuthi bafosiwe ukuthi khulumani lithi mina lokhu kangikwenzanga. So kabakukhulumanga bona kwamaqini ngama-investigations abo. Lakula ngendlela amapholisa sibili ngeqiniso abangathi indaba lese beyi-investigate bayiqeda ukuthi beyinika i-statement esinjengalesiya. Batsheliwe ukuthi khulumani i-statement esinje and basikhuluma. Singabantu nje abalaleleyo abahlele elizweni angeke nje sivume kalula ukuthi shuwa ngeqiniso yikho. Abayenza ama-investigation bayibambe xhaka indaba besitshela into yiyo nje ephuma kuhle. Ngankosikazi kamongameli kazange aqala akhuluma ukuthi khulumani lithi bezikhulumele bona bodwa inxenye bekuzaba lula. But nxa yena eqale unkosikazi wathi khulumani lithi mina kangikwenzanga lokhu suka kube nzima. And i-case le ikhanya ile influence eningi esingakayizwisisi eyabanye abantu abakhulu. So sizalinda sizukuthi izahamba iyefika ngakwakhathi esinzima sibili ngoba kukhanya abaningi abasaze botshwa. Kula muntu lamandla okuyacitshisa i-CCTV ye-airport kungela abantu abakhulu aba-involved entweni yangkhona ngoba kuyabe kuyinto emangalisa umhlaba wonke licala elikhulu kakhulu ukuthi lowo muntu silindisa ngkhona usithethe nga asiyibambeni sizwe ukuthi izafika nga.
Umnumzana Vekezela Maduma Fuzwayo uhlaziya ezombusaswe. Amapholisa lohulumende bona bethule impiko ngesonto bekulandula ukuthi igolide elatholakala kuRoshwaya ngelikankosikazi Mnangagwa lendodana yakhe. Amapholisa ethula umbiko lo ngemva kokuba yena unkosikazi Mnangagwa ethe abagcini bomthetho kumele batshele uZulu ukuthi ulecala na kumbe umsulwa. Lokhu kusolwe kakhulu ngabanye abathi okwenziwe ngunkosikazi Mnangagwa kufana lokwethusela amapholisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele eGqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Umkamongameli Mnangagwa ambona njengabe yenza iphutha kusemalungelweni akhe ukubana avikele isithunzi obizwe lemuli yakhe labantu bakhe ezi-private citizen or njenge-first lady. Abantu abaphambanisileyo ngamapholisa bekungafanelanga besekele ubufakazi oyi-statement esitsho ngunkosikazi kamongameli. Lapha desisho ukuthi amapholisa afanele ekhulume ukuthi ekutshutshiseni kwabo abangatholi icala obufakazi obuhlanganisa uRoshwaya labanye bakhabotshwe lemuli kamongameli. Kodwa yena njengomama ulelungelo lakhe ubana avikele ukulaziswa owazi-defend ambona njengabe phambanisile. Kodwa amapholisa yawayenza iphutha bekufanele bethule beqale beqede ukuchujisa ama investigations okuchujisa kwabo kuze ukuthi inkantolo yenze isinqumo ngalolu daba. Kodwa futhi inkulumo kaMongameli iyanxeda ngokuyakhulula laba bangabe lobufakazi bokuganga obutshontshwa obokusimahlo kwaleli golide ukuthi bakhoparate babe bephambili nxa bekwazi ukuthi imuli kaMongameli ayilani la talobo bugebongo okwenzekileyo. So bona njengama-private citizens bayenze kuhle, kodwa ngizwela amapholisi okungafanelanga bekhiphe i-statement ebengani basikela lokho okushiwo kaMongameli.
Ukubotshwa kwabantu laba singathi kuveza ukuzimisela kukahulumende yini kudaba lokulwisa i-corruption?
Ya, ungabe ngobunye ufakazi bemizamo eyenzakalayo kuhulumende ukuba nenkohlakalo elizweni imizwe. Njengoba sinanzelela ukuthi abantu laba abotshiweyo asobantu kazana, ngabantu abalamandla njala bantu baseduze lesihlalo sobukhosi. So nokuyenzakala levikini edluleyo kungaba maybe linyathelo lokuqala in the right direction. Sizabona nje maybe ukudabula kwona luyaphela njani.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo ibandla leMDC Alliance lithi umeya walo wechitungwisa umnumzana Lafmo Maiko ubotshiwe izolo esetheswa icala lenkohlakalo. Ibandla leMDC lona lithi amalunga eMDC abotshwe ngesonto ezama ukungena ehofisini ebangiswana phakathi kwaleli bandla leMDC Alliance iMorgan Tsvangirai House eHarare azamiswa emthethwandaba namuhla. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi amapholisa aphakathi kokuthungatha izigilamkhuba ezihlasele imota yakofosethi ethwala imali kobulawayo izolo zantshontsha imali ebihanjiswa yilimota ebhanga lesiBZ. Inkundla eNew Zimbabwe yona ithi owake waba ngumeli weMasingo Central ePhalamende elilunga leMDC umnumzana Tongai Matutu usengene kubandla leZANU PF. So kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyi loba yini okusenhliziyweni zenu.
Ye, salibonani wasakazi nabalandeli bonke baka Studio 7 endaweni zonke. Ngifuna nje ukukhuluma ngodaba lolu lwama-sanctions abalukhankazelayo baba laba. Ngibona uNkulunkulu lapha usesiphendulele bakithi. Bebezama ukuqila amamenemene bethi bona ama-sanctions yiwabulali lizwe. Khangelani uNkulunkulu senzeni. Umamalo usetshengisile ukuthi hayi kasoma-sanctions yibusela babo ababenzayo sokuphumile sokusegcekeni. Ogawule ngibona ngani kusukela lamhla labo gawule kusiya phambili. Hayi bazake bakhuluma into ezizwakalayo. Ngabe kuya ngami nje ngabe bayazithulela ogawule labo chuma laba abapopota kakhulu. Njengoba sokuphumile phela bantu bakithi sesibonile ukuthi hayi lizwe kalibulawa ngama-sanctions. Libulawa yibusela. Amasela sibili hayi siyabonga uNkulunkulu sesiphendulele. Sengathi bangabanjwa bonke. Abanje nje bonke bayangeke sokubonakele siyabonga sibili mahlabezulu.
Salibonani, salibonani lapho emsakazweni omuhle bantu weStudio 7. Ngithanda ukulibingelela, ngithanda ukulibonga ngomsebenzi omuhle elisenzela wona thina esilithandayo. Lanxa abanye belisola kodwa thina hayi siyalithanda. Siyabonga iindaba zenu lesinikeza zona konke okwenzakalayo. Thina kithi sikubona kuliqiniso konke, sikubona njalo kuqondile. Hayi ngithanda ukuthi ngiphathe kancane udaba lolu olukaloku kuthiwa ubanjwe ezezamuka eDubai kulokuthiwa ngoRuswaya kulokuthiwa ngobantu abathi ubanjwe elegolide zamu licaphise siyangaphandle kwamazwe siyabonga labo ababophileyo ukuthi ngabe bangasebenza njalo ababophe wonke amasela asibulaleli lizwe lethu ukuze lamanje sidubeke befuna ukudla bona besuthisa izisu zabo zodwa lesihlobo zabo ababotshe intamo sibili bangambophile nyawo bangambophile izandla ngabe bambophe intamo straight njalo aveze labanye bakhe labo babotshe intamo baze babotshe lemlo hayi nyabonga nyabonga laphana nyabonga nyalithanda abasakazi bestudio 7 lisale ngomusa lapha ekhaya.
Salubonani basakazi baka Studio 7 labalaleli bonke nje baka Studio 7 endaweni zonke ngifuna lapho ukukhuluma nje ngodaba lwama sanctions kuyasimangalisa kakhulu ukubona abantu abanjengabo Gawule labo Chuma bakhuluma ngokuthathwa komhlaba makukhunywa ngendaba yama sanctions indaba yokuthathwa komhlaba lapha sibona ngani kulama plus athathwayo alama regression ahleziyo kusukela ngo 2000 kuze kube lamhla ama regression lawo kawalinywa ahlezi kodwa kulabantu abathi ngawabo so sifuna ukubuza kibo bona laba abakhuma kangaka abapopota kakhulu ukuthi kambe obulalilizwe ngubani ohlezi phezu kwe regressimu lalo oqotha umuntu okade lima eyenza kube lokudla elizweni sikungumbuzo esiqonisa kubo laba abakhanya bepopota kangaka bekhuluma ngento ezingazi abangazazi into ezibuhlungu kangaka udaba lolu luyasiduba kakhulu ngabe bakhuluma ngokuthi betshela abantu babo ukuthi hayi ake lilandelele ama-regression lawa liwalima ukuze ilizwe libe lokudla ilizwe liyahlupheka abantu bayahlupheka ama-regression kawalinywa lama-regression amaningi esiwaziyo ahleziyo aseyamila izihlahla elinywa ngamakhiwa.
Salibonani ke izihlobo labangane lani basakazi baka Studio 7 siyabonga ngiyabonga ke ngokusizisa ke izinto ezenzakala ekhaya lo khulumayo ngubaba uNgwenya ubaba kaMangwe uSama Twins ngise eBotswana eGaborone ngibengeleleke umama ongizalayo kanye lonkosikazi kanye nemuli yami nabangani noSabhuku Tylos unye noPurwane uNgwenya angithike impilo ende kini okay ke bengithike ngidlulise ke umlayezo lo izinto ezenzakala khona eZimbabwe bakithi ngendaba zabantwana besikolo hayi ngibona ngathi lezi zinto ezenzakalayo bakithi akuzima kwakuzima ngempela mina ke ngilomntwana ofanele aye ku grade 7 next year eish akafundanga lutho akwenzakalanga lutho ama teacher kathesi igovernment uthi banike izimali uthi benze umsebenzi next bakithi abantu abaholiswe izimali ngendlela efanele
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Siqhibe ngezivela kwamanye amazwe. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Uganda iqale izolo ukwamukela amabizo alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo ngenyanga kaNhlolanja. Amapolisa kwele Tanzania wona avimbe ukutshengisela obekuqoqwe ngamabandla aphikisayo izolo phezu kwempumela yokhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Amabandla aphikisayo anti umongameli John Magufuli wadlelezela kulolu khetho. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Idolobho lakobulawayo liqhubeka likhokhela ngenani lababulawa yi-COVID-19 kulezi nsuku kulandela ukubhubha kwabantu ababili kuleli dolobho izolo. uZulu weMelika uyavota namuhla kukhetho lokudinga umongameli omutsha phakathi kukamnumzana Donald Trump lomnumzana Joe Biden. Uhulumende uthi labo abethesa imuli kamongameli Mnangagwa icala lokuphatheka kwemisebenzi yenkohlakalo bazama ukuphehla uvukela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibe nisonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.